kanti lokuthi ngabe kuyavuma ukuthi ukudla kwenkomo nokudla kwezifuyo kutholakale ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi sengathi inkomo zethu ezikhona zikwanise ukuchapha lezi zinyanga ezikhona. Ngoba ukukhona kathesi ukuthi inkomo sofanele sihambe umango omude siyodinga amanzi, njalo nje amahlamvu esiwakhalela awephani lawa zila ukuthi ziwakhumela lezi zizaqeda. Esesikukhalele khona ukuthi khona kube nokudla kwenkomo esingakuthola okujijileyo, njalo kusikiswe ezindaweni eziningi ezijiyeneyo. Nabantu bakhuthazwe futhi njalo ukuthi uma benenkomo eziningi abazami ukuthi bathengise zingaba mbili zibe ntathu, bayithenga ukudla kwenkomo ukwenzela ukuthi sigcine iinkomo zethu esinazo lezi.
Lapho okuthengiswa khona ukudla okuyabe kuthe kwatholakala khona kubiza malini?
Ngingazi okwanamhlanje njengoba intengo zingani ziyatshintshatshintsha bengakangeni nje ngingamile ukuthi ngikhale ukuthi kungabe kuyimalini. Kodwa okukhona nto yakwathi abantu bakulezi nsuku bathanda ukuthi bangavuka kusasa bekhwezile. Bengakakukhangelisisi kahle kahle ukuthi intengo yangikhona ingabe injani. Kodwa isicelo sikhona yisolesi sokuthi khona sicela ukuthi kube kuyatholakala njalo kuthengwe ngentengo ekuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi aye sigcine mhlambi le esinayo.
Inhlelo zama-irrigation zona zihamba njani?
Inhlelo zama-irrigation singathi ziyahamba sibili ngoba abantu abaningi baphila ngazo, njalo kukhona ukuthi abantu bayalima. Njengoba sithile ukuthi izulu alinanga ngendlela efaneleyo, kulapho-ke okuloduko khona ukuthi abantu asezibakwanise ukuthi baphuthise inhlelo lezi ngendlela yokuthi amanzi emadamu asekhangela nani le nkomo aphinde akhangelela nani lokuthelela ama-irrigation. Okuyikho ngagcina sokubangela ukuthi inkomo ziswele amanzi nama-irrigation nawo aswele ukuthelela osongabangela ukuthi abantu babe sendlaleni. Kodwa ungasikuthanda komuntu, kodwa lokhu aningokuvela kuNkulunkulu phela ukuswelakala kwezulu.